So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 5 kumpalakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu ngokubhubha kwaDoma Mavinga. Ubelwela ilungelo loluntu
ungumuntu okade ephefumula amalungelo ehamba amalungelo ebona amalungelo
abanikazi beplazi le-esidakeni farm bathi sebelithathelwa ngu-Obed Mpofu
thi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obed Mpofu
umnumzana Mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumente
vela kuphunywa laphaa nxa side cabantu uzaphunywa njengoba nethethusa ukulwa kalwe thina siza kwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumente
liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezimbabwe namhla sixoxa le mbongi elodumo u-Albert Nyathi
my question stood yesterday my question still stands today my question shall still stand tomorrow ngakho ke we shall stand on his grave not mourning but singing the war cry bulala abathakathi
zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesikristu zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaDoma Mavinga igqweta ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso eye-Human Rights Watch udokotela Edgar Munatsi umne wawo kamoyi uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukamavinga kavezanga ukuthi ubulewe yini abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kamavinga esibizwa ngokuthi imoyo solidarity fund omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela ncube osebenze kakhulu lo mavinga
sisebenze sonke silwela amalungelo abantu ulu ungumuntu okade ephefumula amalungelo ehamba amalungelo ebona amalungelo elwela amalungelo kuso sonke isikhathi kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu amalungelo abomama bobaba konke kuye bekufana silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni silahlekelwe isizwe ilahlekelwe i-Africa
omunye njalo ngumnumzana Ngabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Zimbabwe community in South Africa
kusichiye sikhathazekile emoyeni besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa lapho abachayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusijesi sikhathazekile enhlizweni sithi umoya wakhe awulale ngokuthula
uyakhala nomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF
indoda esihlangane kuplatform nale Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe udaba lwabahuquluzi benotho ibindoda elombono ochineyo sibili kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele lihlonipho besihloniphana noma singabona into ngokufanayo besingakazi sithethisane besilwe besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi indlela eyenza ubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana sesisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ke somele silwe
umdeni kamavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe abanikazi bepulazi lesidakeni enyamandlovu esabeleni sebathabeleni north bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla lezanu p f unuzana obethe mpofu usendlene eplazini leli esithi walinikwa nguhulumende. Umnumzana Siphosami Malunga umtakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana losomabhizimusi umnumzana Charles Moyo lo mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafika ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba ukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi uzethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngisizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekeyakhe. Bona yena uMalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona sende offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisayo nje ukuthi sefuna ukuhlambaza. Sefuna uphonga uthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho. Ngitsho asuke kumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa ncathi sithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu sefona ukuthi wahamba njeuhambe. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende. Vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu. Kanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende, kasinikwa ngumalunga. Kavela kuphunywa laphana. Nxa side ca abantu uzaphunywa, njengoba enethembisa ukulwa. Kalwe thina siza kwenza ndlela umthetho esiwunikwa uhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Kuyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekuthapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
Umangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. Umnumzana Michael Sibanda ohlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi abona sengitshiselwa umzimba wami usutshisa sengiphela amandla ngaswela lokuthi ngenze njani lokuthi ngidle ngingadli ali tansenzima lokubala kusabaleki
umkhuhlane lo usuphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe
iCovid-19 le enja isisiphambanisile ukusebenza isisiphambanisa abantu bayafa ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi iCovid-19 le ingabi ingaphambanisa abantu ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo abantu abaningi abantu besihlale ezindlini kahle kahle
kunabanye abahlushwa isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlutshwa isinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakatshi zethu zibuye ukuzosibona ikakhulu abavele eGoli omalaija sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale
lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi
ya likhulu lisiphazamise kakhulu ngoba devele sinamaplani ukuthi sibuye ekhaya khona ngapho so njengokungavele kathi sisilesikhathi singabuye ekhaya so ayisiphazamise kakhulu
uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebesihlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19 kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlatshwe eyesibili ngimele isithuto 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
wenze emaphandleni namhla sisesigabeni senyamandlovu esabelweni semathebeleleni North lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo sekulenyanga ezimbalwa uClifford Perry wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala kunqabelwa njani konke lokhu ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka enyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu
ukuze kuvinjwe lokho siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani njalo udlame alukaze lwalungisa lutho okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo nxa ngabe usibona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye ohlala naye biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo sihlupho luxazululwe
uNcube uphinde wathi
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala ikakhulu obabakazi obabakazi yibo abantu bebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo selele hlupho ukuze bazoxazulula lolo hlupho okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse ngoba uku abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo
siphoqe njalo lonkosazana Thayifini Mpala
ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazana kumele thina njengomphakathi sisukume sibikele abaphathi bezigaba lamapolisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe zijeziswe ziyehlale ejele kuthi lalabo abanye abaseleyo babe lokwesaba njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke yikuthi laye lapha hamba khona azihloniphe azehlisi
siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje sabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe Nisizwa sipuma ngapa e Voice of America ese Washington. Singa angeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka Ethan, umntwana odubule wabulala abanye bakhe abane. Esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika sebebotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly nomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni leDetroit bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho betshiswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abatheliswe khona amacala la banikwa isibambiso sebond esifika ingxenye yezigidi umuntu munye ngamunye $500,000. Umongameli wakwele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli kwele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 years ukuba owayengumongameli umnumzana Yahya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukushiswa kwakhe embusweni ngomnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili le ngxoxo yethu lezangoma. Silo makhula kulinywa Dube. Siyakwamukela uhlelo babo.
Kumntushabezile sibonge konke abalaleli abathi balalela iVoice of America uhlelo olukhulu kakhulu olwazi umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumagula ngulinywa endaweni yasekhezi emaphisa phansi kwesankabuko kanyongolo. Ngokobunyanga edime ngelikashumi emethi. Ngisangoma ngenyanga ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungaqhubeka kamdlalo kuqe ngedolo phansi kodwa uma ungakawenzi umsebenzi wabakubo.
Ye, singathi konke lokho okwenzayo uyaphuthiswa kumbe uhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was doing 33. Nxa ngathi ngiliphoxa umama uma engabelalele engidlalayo. Umazali uThumbu wami engidabuka kuthi. Engakuhlengezela inyembezi. Ngoba ngingathunjwa esisini samanzi ngathunjwa. Kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwe isiko langempela. Ahlukumezela namanje ngokwamehlo amakro. Asathi kahle ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo. Esibhedlela laphana ngihlalile impela kuthetho unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Ubizo engaba nalo sengikhula lolu engilwenzayo. Siyathokoza.
Ye, so singathi-ke kwini wabo kubona nxa kuwukuthi abadala sebekubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngimnani, ashupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo umakho. Uzithi zeqhude ke ubaba wami wayethanda ukuyibonje kwaze kwayana angena enkonzweni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzo ngoba la kunomnetho khona okudleka khona kungontintiyana nokungojidiyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona sokumele abantu abalaleleyo abalaleli bonke bacwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbumbuzo, kukhona izangoma ezelaphayo kwangempela. Kukhona angeke ukwazi ukuhlukanisa kodwa uma uthunyele umntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu. Izangoma ziyelapha impela nje, into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yibuphi umuntu usanziyelapha, kodwa bekwamele licwaye ngeba iBhayibheli nalo latsho ngensuku zokugcina kuzoba khona ababhule futhi bamanga nezangoma zamanga nje.
Ye, akutsho-ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu
wenza kangakanani konoko njalo siwathwasisa bangani
ukuthwasisa mangicabanga manje cabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangingayibala iyafika kozu ku-26 ngishiya ngale kwakho njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi uluntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina laengihluke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu ukholo ngoba ngitholelwa yilokho ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya
sithathe leli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube silethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwe likaNkulunkulu
Usiphatheleni lamhlanje
ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka 12 kuverse eka 8 njalo sisiya ku 9 lo 10 lithi loni ilizwi lenkosi kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga iyona inikelwa ngokomlayo wabuya wathi khangela ngizile ukwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kutestamente elidala kusivumelane esidala uNkulunkulu ayelaso labantu abakhe beIsrayeli nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo kodwa-ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu owayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi enye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe kumbe lemuli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo kutho ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kutestamente elidala itestamente elidala lona lingumfanekiso owetestamente elitsha ngakho-ke itestamente elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye angisafuni imhlatshelo angisafuni imnikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi laso kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo-ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye kutho ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo ukuma kukaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho-ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumtshiselo igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa ezeme phambi kukaNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, namhlanje umbuzo oqhakathekile ku. Kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi lika Jesu? Kasithandazene. Baba ngegama lika Jesu kulabo abalaleleyo, yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizowesula kanye izono zabo. Bekhululeke bathola iculo elitsha, bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe. Egama lika Jesu yathandaza. Amen.
Lolobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu Jageli Dala untungami linkungo. Njengokulithembisa kwethu, ake sizwe uEzachisa Sibanda exoxa lembongi elodumo uAlbert Nyathi.
Ingoma leyo usenzeni na? Akusitshele ngayo.
Usenzeni na ngimkhompoze ngo-1993. The same day okwadutshulwa khona uChris Hani, yikho engakhompoza le ingoma. It must have been 1993. Ngeza ubuhlungu kakhulu. Umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi eku-exile ezama ukulwela ilizwe lakhe labantu bakhe. Sadeni sothwa kulesi sifaya waba ekhaya and then uyajoga asijogela, probably having spent over 25 years asijogela babe mdubula 4 bullets. So kwansinda lelo la ngahle ngayikhompoza ingoma. Right, ngabizo uproduce kaTomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labona Naomi to appear ku video, but abantu vele always wondered ukuthi uproduce kaTomeni ngiyahlabela engomeni leya kodwa Naomi ngiyavela ku video. Kwahamba njani? It's because la ngizahamba for 6 months at Denmark. Ngo 1994. So uPrudence waye busy kakhulu ngeexamination, mid-year exams, right, towards June, ngabo June rather towards July, so ngama mid-years. So waye busy ngase ngithatha Naomi.
It was is my man apart.
Yeah.
As he tell ingoma sizwe ke ukuthi uthwana. Ngibantu labengihamba khona ngiphoda la edrobheni ngobulawa bebenza khona sokuze ukwenza kathi sila wenzela abalaleli.
Mina ngiyenza.
Yebo, useza. Brokade ukuba yipoint ngokwayo esikuyizwe ke le.
People of the cursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly 4 bullets have to greet you and you say, peace. Peace, all peace unto the whole world. But what peace? What justice? Whose peace? Whose justice? How can I be expected to be peaceful where there is no peace? To be just where there is no justice? My friends, my question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakhoke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala. Abathakathi.
Yes. Ingoma yakwenzoba lodumo.
Ya ngifunanga ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawa namuntu ngicine la. Yes, ingoma eyenza ukuthi ngibe lodumo liqiniso lelo.
Ibahle wamemethe kumhlaba wonke wabakwazi. Lakathisa abantu ke ingoma esilanda ama 30s lokho bekwazi.
Yes, interest something interesting Israel. Ikuthi mina ngathi ngise Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke. It was 94 ngaye eDenmark yasali release sengihambile mina that video. Now sengivelale ngo 95 xa ibuya ngibona abantu bangikhangela e-airport wonke umuntu lo mina sengithi kathi ngiyenzeni kathi ngizikhangela ukuthi kathi abantu
labo bazobona ku-TV la.
Siyabonga kakhulu uEzachisa Sibanda ungadinwa lokusasa. Ubexoxa lembongi elodumo uAlbert Nyathi. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngoKeeps 2.